mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye laye uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled ukuthi areyize i-opinion yakhe. Kodwa ngebhadi ke abantu bezanu ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabusi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga. Into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke. Okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholotshela upane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza. Unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna.
Ye uyamuzwa babankomo uyakhuluma lapha-ke ubabumlalazi.
Into engifuna lapha ngisho ubabumlalazi yikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma akufunayo nakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe likufa kanjani, akula muntu okuphikisayo konke lokho, i-ZANU-PF ayikuphikisiwe konke lokho, umuntu wonke lelungelo lokuthi akhulume. Kodwa sokusanga ukuthi indaba yangikhona uyibeka njani. Njalo nje uma sizikhangela ukuthi kungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungise, ungabe ungasuthiseki. Kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuka yomkhokheli welizwe, sungenisa umkhokheli welizwe, sungenisa ibandla, sukhuluma okunye okuyizinto okunye ukubana nxa usuya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho sengikhuluma lokho kulakho ukuthi kuphambanelani lesinikelo sombuso. So ngaleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaposa abagcina umthetho besithi lapha omunye sochambule umthetho akube ngaleyo ndlela. Angithi bona be-opposition bajayi ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU-PF ngababutho. I-ZANU-PF sizama uku-investigata ngingathi i-ZANU-PF amaposa se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sethatha njengokuthi ngazathi akube nomvikela ebantwini. Unoma yini wena ongowasembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube nomvikela abantu abathayo ungavuma yini awuzuli.
Ye khonapho-ke baba Mlalazi ngena-ke sizothuthini ngokwethulwa ngukhomo.
Ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba ninto emotivator kuyini. Umnumzana uMnangagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende. Ngokubafaka kuhulumende Nkomo, usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo. Njalo abantu bakaMnangagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena. Kuyini okwenza badle, njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende. Yiyo phela le ethiwa yi-nepotism, kodwa le ivumela kuzanu yena ngoba sihlala lingabantu okumele baqhakeze kuphela. That's number one. Okwesibili, amapholisa why funa ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnangagwa. UMnangagwa ayisuye yini ohambe ethethisa abanye. Ngiza kukhumbuza Mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa. Kulo mnumzana othiwa nguMondlovu komnye umnyaka wake wathi uMgabe nguNdofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo. Indaba yaze yafika e-constitutional court. I-constitutional court yathi hayi thina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa nguMgabe. Ngoba thina njenge-court siyazi ukubana uMgabe kasogoblin angazi mhlawumbe yakweqa leyo. Kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje uGeza usengumuntu omubi. Uma uGeza ubekhipha uMgabe kunye lamaoveteri namanye ube ngumuntu omuhle, nxa esesithi uMnangagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena udlame embusweni kuzavele aphume ngaleyo ndlela angena ngayo, hayi kathi baba uNkomo why lile selective memory kangaka.
Ye baba uNkomo ngena kulapho uphosele ukugcina.
Baba Mlalazi, ngikhangana kule nto ongayidodiyo lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo. mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyifikele sonkuso sithi ungambaniseli wawomgaba ungambaniseli wathinthini mina ngikhuluma ngokuthi uma umuntu sethe wabuya kuyikuthi ofanele ukhulume ikakhulu sigcina ngokukhokhela ofanele ukhulume labo ngendlela enjani njalo wena ngasubuya lakwibandla elezanupf ibandla lezanupf linesisekelo salo futhi ukuthi uma ubaba ugeza evala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba lama-congress kulapho ukhuluma khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi lawubangeleli ezintweni zethu.